i-netball club yethu ifika mhlaka 5 lapha yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba beyihlangabeza eManchester Airport. Abanye abavolontileyo ukuthi bazabe khona. And then bazabe hlala eLiverpool. So mhlaka 6 on a Saturday bazabe bele dinner gala ehostwe yiLiverpool. Abantu abaseLiverpool khona ngale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka 7 July bazabuya ngapha kithi eManchester. This is abayenzela khona thina i-fundraising, ezama ukwenza i-fundraising yabo. So at the moment kwesilakwe okungani lisasusela kukathesi.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise?
Okwemali ngeke sisho kathesi ngoba uyabona it's on voluntary basis. So we can't say much with this kind. Siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester siyathina i-club yethu, social club, ilokuzama-members angu-79. So we're looking about over 150 people abazabuya benze ku-fundraising. So asikwazi ukuthi singaba le mali esizayi-raise at the moment. So we are looking at quite a bit of cash money ezabuya or whatever, in kind, in everything okuzakuza-raise.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zana abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khona.
Abantu bajabule kakhulu yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje so injenge World Cup yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokho besiqembu lethu le netball eZimbabwe liparticipate ku netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlenzi laba abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya, abanye bahleli lapha isikhathi eside. So kuba kuhle kakhulu bajabulele ukuthi bezethole isikhathi sokuspenda labantu kanjani berepresenta ilizwe lethu especially ngomdlalo we-netball. Ngoba somdlalo lo onjani so popular kakhulu like football. So we have got lots of interest of a lot of people.
Singathi-ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo abantu bayakwazi ukuthi i-netball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokhu uyabe senzayo.
Hayi, sithemba lokhu abantu bonke nje njengabantu abakhulela kithi eZimbabwe abaningi batsho bakhona nje sasikhula sibukela lathi netball. Siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper sano no goal scorer defender obani bani siyakwazi-ke nje kancana. Okanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abaza-interact bazothola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha. So bazafunda okuningi khonapho kubuya kweqembu le.
Yes, yabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhona ngale-ke kwele Gibhide kodwa lenzanga kuhle. Ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenziweni?
Hayi, sithemba thina sizabanika i-support abayidingayo ngendlela lapha sizabuya ngokuningi zethu angithi. Sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena. Konke okwenzakale ngale i-sport ezwela lantsho kwenzakele weZimbabwe bazamile abafana behlulekile. Kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika i-confidence. That's why senza ama-fundraising lawa sibatshengisele ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma-World Cup ukuze bequalify. So that's why we are doing all this for them to make them feel comfortable and home. Ukuthi bezilapho labo bathi behlale befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi hayi singacabangi kakhulu beconcentrate kakhulu ngaphi emidlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Yes, okay, akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ufuna ukubatshela wona ungabatshela usithini?
Hayi, thina sifuna ukubatshela lapha nje abantu beManchester Warriors and then including our Liverpool co-host as well nje labantu beUK ukuthi sonke sicelani please njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe ngumhlaba wonke. Please, please, siyalicela lonke sibe njani sisupporteni iqembu lethu. We know ama-Warriors ahlulekile but now we have got another chance. I-position abakuyo inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangunumber 13 I think eZimbabwe. So ngibatshela ukuthi hayi thina njengabantu beManchester labeLiverpool lamakhosi konke le-UK yonke siyabe sibhizi sikhona thina in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe. So labo bebe ngemva kweqembu lethu